Ngithanda ukuthi sina njengamaZimbabweans sibe kwazi ukuthi ama-Americans ku-foreign policy yawo abatshintshi ikakhulu emumweni wethu weZimbabwe. Vele nganisithi ngxenye ngesikhathi sika-Obama izinto zizaba ngcono njengo-Obama wayengowethu we-Afrika. Kwehlula, singakhohlwa futhi Nkomo ukuthi uBiden nalo engusenator lamanye ama-senators yibo abaletha izidera. OBiden bona aba yibo abaletha izidera, so umnikazi wezidera nguyosebusa i-America kathesi. So sikhohlwe siphinde ukuthi sikhangelele ukuthi kube lokungcono. Thina sizikhangeleleni phambili njengamaZimbabweni, siboneni ukuthi vele lapha emumweni we-America vele akusoze kulunge lutho entweni yokuthi basikhangele bethi kathesi hayi manini sibone ukuthi umumo weZimbabwe singawubamba njani. Ngoba umnikazi wezidera nguyosebusa kathesi, ukuthi uzangezelela kumbuza yenza njani sokukuye kumnikazi wezidera ongu-Joe Biden. Kodwa sibe sikhangelele ukuthi engxenye mhlawumbe sasikhangelele ukuthi u-Obama ngesikhathi sakhe engxoza enzele into zibe ngcono. Njalo uBiden ngumuntu osesandleni sika-Obama, engxenye yena u-Obama kulokunye kwakumehlula ngesikhathi yena ebusa, engxenye behind the scenes u-Obama uzancedisa ukuthi umumo weZimbabwe ube ngcono. Asikwazi njalo, siyakhuleka imikhuleko leyo esilayo ukuthi engxenye mhlawumbe kungaba lobungcono phakathi kwethu le ubudlelwano bethu le-America ngesikhathi sombuso kaBiden.
Ububona busiba njani ubudlelwano phakathi kweMelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaBiden lo fuzwayo?
Ambuboni busiba khona ngoba iZimbabwe lilizwe elingakabi ledemokhrasi, lilizwe elibuswa izigebenga. So mbona ngazathi entweni ezafakwayo ezezidera akukho ngitsho lokhu kodwa esesi-atempte ukukulungisa. So mbona ngazathi ubudlelwano bethu le-America abusoze batshintsha anytime soon ngoba abaphetheyo abazimiselanga ukuthi betshintshe lutho. So ngiyathemba ukuthi okungaba khona kakhulu yikuthi sizabona ubunzima bulokhu busiya phambili between America leZimbabwe ngoba iZimbabwe lilizwe lilokhu li-under i-dictatorship. Engikuthandileyo futhi enkulumeni yakhe ngento ye-COVID, lo babode khona ube yi-wrong example. Uzathola ukuthi i-America yi-example yamazwe amaningi. So uma i-America isiphume emgwaqweni ibe le nkokheli e-denialism, ibe le nkokheli ekhuthaza abantu ukuthi bengafaki amamaski, umhlaba vele uyaphela. Le investment ku-research, i-America yamazwe abekhangelela ukuthini afake i-research kubuye imithi ezancedisa lathi esibuswa yilaba abasidlelani abadla imali even eyani. So mbona ngazathi at least i-America ingatola president ozakwanisa ukuthi kuthiwe ilizwe seli-investile selilwisana le-COVID head on kuzancedisa la mazwe lawa awe-Africa.
Limbona ebusa njani uBiden baba Gawule nxa limqathanisa lo baba uDonald Trump?
UBiden uzocitsha konke izinto eziningi, eziningi kakhulu ezenziwe ngoTrump ngesikhathi uTrump engene e-ofisini. Ngoba uTrump ngingamkhangela ube ngumuntu owayethwele ihama ediliza yonke into yabunjwa ngu-Obama. UBiden yena sesiza khathesi usezebuyisela zonke izinto eziningi ezosungula lezinye yazodiliza inhlelo zikaTrump. Iyumbuso olokuphikisana okukhulu kakhulu, umbuso ka-Obama lombuso kaTrump. UTrump yena njengoba sephumile kathesi, uBiden laye uthwele isando uyadiliza konke lokhu yena kodwa elungisa. Ngoba ezinye izinto zikaTrump eziningi khathesi njengoba selethi Paris Agreement liyana, yizi izinto zazisenza izinto eziqondileyo kakhulu zazidiliswe nguTrump. Wafaka nje izinto zakhe eziningi ezingelamsebenzi ezifanana lezinye izinto ezazikhangeleka zilokuphambana phakathi ezizokwakha umduli lwana owusehlukanisa i-America, bayehlukanise ukuthi abantu labana bengangeni elizweni labo bengena okungekho emthethweni kodwa kokungaqakathekanga konkwane. Kodwa-ke nxa ngikhangela futhi ngiqathanisa, ngiyananzelela ukuthi ziningi izinto uTrump aziwonileyo aziphambanisileyo nxa ngikhangela ikakhulu la ku-trade la lokudlelana lamanye amazwe. Ngingakhangela labo-China kubeso kule le mpi kwezokuthengiselana yebangelwa nguTrump. Ngoba uTrump kade khangela izinto njengomuntu angani ngumuntu o-run i-business, run izinto lezi angani umuntu o-run i-business yakhe. So ngezinye indlela kade sokulimaza amanye ama-businesses, ulimaza ezinye inhlelo ezithize ukuze kwagcina sokumisa ezinye inhlelo eziqakathekile kwezamabhizinisi. Kakhulu nxa ngikhangela uJoe Biden uza kulungisa konke khonokho njengoba ezaqalisa kathi kulesisungula la mazwe amanye elungisa konke khonokho okuwoniwe nguye uTrump.
Fuzwayo.
Kuyinto enhle ukuthi sibuyele ku-America endala ngoba i-America endala ibiqakathekisa i-democracy, ibi i-America eqakathekisa i-constitutionalism, i-America eqakathekisa i-rule of law. Lo ubaba ode khona ungamkhangela ube ngani ulejini yenkokheli zase-Africa ezibusa ongitshilo-ngitshilo eze-dictatorship. So mbona ngazathi uma kungabe engenile sithi ku-America endala, i-America endala ibingani iyancedisa even lamazwe la abuswa ngontando kayiphikiswa ukuthi kube le democracy, kungaba le democracy.